i-prayer line le ebizokuthiwa yi-under his wings yaqaliswa ngabomama bangu-4 e-diaspora siyahlangana lezinhlupho zama-immigration lama-marital problems. Omama laba bangu-4 bazimisela ukubana bahlangane ngomkhuleko bekhulekela izinhlupho ababephakathi kwazo. Saqalisa singu-4 kodwa namhlanje ngo-2022 every morning ekuseni zonke, hayi khona ngezinye ekuseni, nsuku zonke ekuseni ngo-6 AM Eastern Time kulabomama ranging between 38 and 50 abalogayo from everywhere. Abanye ngama-Friday siyangena ku-Zoom, so nge-Friday iyalivulekile. Abanye bangena beseZimbabwe, abanye bangena beseSouth Africa, abanye beseFilipines, abanye baseJamaica. We have opened it to anyone. But during the week, khonapha e-America, omama bonke, hhayi abeZimbabwe kuphela. Sesifisa nokuyibiza ukuthi sithi international line, because sila-ma-countries like o-Kenya, o-Malawi, o-Zambia, bonke bayangena every morning bayaparticipate khona lapha.
Injongo yokuqalisa leyi prayer line,
sifike lapha imithato yethu yaba phakathi kwezilimi ezinkulu. So injongo yali prayer line ingeyokuxhasa ukusapotana singabomama phakathi kohambo lwethu esiluhambayo, kumbe sesinakekelwe yimizi, kumbe siphakathi kwabo-domestic violence. Yokusapotana singomama njalo futhi yokuncedisana, yokufundisana ukuthi nase ngiphakathi kwesilingo esinje ngiyenza njani, ikakhulu ku-domestic violence and parenting still.
Ama-single mothers bayangena na?
Unanzelela ukuthi infact kumbe nxa engathi marital kuyabe sokungazathi kuyathiwa single mother. Izilungu single mother abanye balabantwana abafike behlulwa ngabantwana khona la, abanye balabantwana abafike bathatha ama-drugs. Kuyabuya sizokhuluma ngendlela indlela zokuthi singakhulisa njani imizi yethu. Sebebuya ukubana sizokhuluma ukuthi ungazidobha njani ungumfazi. Infekthi ngeyabafazi yokuthi sathane singabafazi. Yonke kwehlule, I can still pick my broken pieces in the Lord. I can continue walking my dreams and my purpose with dignity.
Ngasichasisela ngamafitshane ukuthi kati vele ama-programs enu wona lawa awe-prayer line ahamba njani.
Kuseni siba lomkhuleko from 6 ekuseni kusiyathela u-7:15 siyahlabela, siyaba lomuntu oshiye ilizwi, kube sokusiba lama-intercessory prayer lapho abantu abakhuluma khona izicelo zabo sikhuleke. Then from 7:15 siyenza i-Bible study one chapter a day. Siyayibala sindawonye bese siyidiscuss ukuthi kuyini, sithatha ama-lessons. Imithandazo once a quarter siyenza i-prayer night. Nxa ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ku-prayer night kuyonale isabatha ntambama, siyabe sine-prayer night. Vuya uzojoyina, ngena uzozwa. Every quarter siyahlangana senze i-whole night prayer. Kunengi okwenziwayo, siyabe sikhuleka, senza kuzumu. Nxa ukwanisa ukuya kuzumu, you can join. So yonale isabatha siyabe silayo i-prayer night. Mainly kasithumayeli siyakhuleka kakhulu, yinjongo ye-prayer night.
U-all night prayer lapha liyabe liqalisa sikhathi bani, liqeda sikhathi bani?
Siqalisa ngo-10 siqede ngama-4 AM. Isikhathi esiningi siyiplana sithi siyaqeda ngama-4, ngizakutshela ukuthi siyasiqede ngo-6. And khonapho uyathi sisiqeda ngo-6 ucabanga ukuthi hhayi njengobana namhla besine-prayer night engxenye abantu abasoze bangene kweka-6, uzabona abantu sebengenile ku-prayer futhi ka-6. Siswami, abantu badinga just indawo lapho abazahlanganela labantu abalokukholwa, abakhala kumlimi ukuthi indawoni. Sesibona ama-testimony ayesabekayo, imizi yakhiwe bethi yaphiyela yamiswa. Abantu akade bengakhulumisani, uyazi kulomama okwabo uyakhona lapha ekhala ngabantu abakhe, ubuye wakhulekela ibona imithandazo emangalisayo. Abantu abagulayo basukube bayahamba, abanye bayakhulekela kwenza ama-prayer like almost a month now. Ikhulekela kuphela abagulayo every night. Omama bakulindawo imithandazo yabo mina iyangimangalisa. Ama-testimony esiwezwa ngabantu, abanye abantu bayafika bathule ngi engani kulamuntu ku-prayer line. kuzo umuntu kuphela sephuma sesithi ayi mina bakithi ngiyavunga elikwenza kulindawo mina kulindawo ngiza ngithi yindawo lapho engithole khona ukukhululeka kuJehova uchaza ngomama abathi nabesithi ngiyakukhulekela baqinisi ukuthi bayakukhulekela kungaba lesilingo siyenza okuthiwa ngama-pass a button 12 hours pass a button umuntu mama kumbaba ngu-2-3 bayaclaima i-hour bakhuleke ngayo leyo hour bengaqeda baqubele omunye umuntu sikhulekela intonye kumbe sikhulekela abantu bani siyabagrupha kungathiwa sikhulekela abagulayo senza i-pass a button 12-hour prayer omama bayangena basayine ukuthi ngiyazakhuleka ngo-7 ngiyazakhuleka ngo-8 nawe uthatha u-7 ungaqeda u-7 zosiya ku-8 suqhubela lwana ndlela ngo-8 umbize umfonele ngikhuleke ngiphase I have seen miracles and miracles of what prayer can do and I have also seen miracles of what we can do singabomama nathi bambisana ngokwakomimini i-prayer line leyi ilama isigqoqela amadenomination amaningi kodwa iyakhelwe ekukholweni kwabasabatha ngoba abaqalisayo thina abaqalisi bakhona singamasabatha but basi savula wonke sinama-Roman Catholic sinama-Methodist asikudingi ukuthi ukhonza uphi sikhuleka kumlimo yedwa.